Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 27 kuMpandula 2020 ngo Gibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Kulabantu abalijumi lasithupha 16 abahlolwe batholakala bele COVID-19 eZimbabwe kusuku ezimbili ezedluleyo. Ababalisi lezifundi bakhala ngokuswelakala kwamanzi, ama-sanitizers lokunye ngesikhathi kulungiselelwa ukuvulwa kwezikolo kusasa.
Kudingakala ama-sanitizer, amasepo okugeza izandla, amapendo kumaki social distancing.
Ababalisi lokhu betshaya phansi ngenduku besithi kabayi ezikolo.
Ababalisi ngokuphela kwabo baphekula kabayi emsebenzini.
Kodwa uhulumende uthi ziyavulwa kusasa izikolo kwele Zimbabwe.
Children are going and starting school tomorrow. All grades there's writing their exams.
Sesavula izikolo. Abantwana abakuzinga lika grade 7 laba ku form 4 bayavula kusasa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Kulabantu abalijumi lasithupha 16 abahlolwe batholakala belomkhuhlane wa COVID-19 eZimbabwe kusuku ezimbili ezisanda kwedlula. Uhlangothi lwezempilakahle luthi inani labantu asebehlolwe batholakala bele coronavirus kusukela ngombimbitho lonyaka selifika phose inkulungwane eziyisitshiyangalombili 7803. Phakathi kwenani leli abedlula inkulungwane eziyisithupha 6067 sebaphepha kumkhuhlane lo. Abafika phose amakhulu amabili namajumi amathathu 227 babhubha. Kusukela ngolwesihlanu akula muntu obuleyo ngumkhuhlane lo kwele Zimbabwe. Kusenjalo izikolo ziyavulwa kusasa eZimbabwe. Ababalise lezifundi bekhala ngokuswelakala kwamanzi lokunye okungabavikela kumkhuhlane we-COVID-19. Ubathabele Masuku usethulela lolodaba.
Abafundi ababhala imihloliso yokuphutshisa izinga lika grade 7, uform 4 kanye loform 6 bayaqala ukufunda kusasa ezikolo zikahulumende. Okubikwa ukuthi ezinye kazilampahla eyeneleyo eyokuvimba ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Umbalisi uNkosikazi Sakhile Dube uthi kunzima ukuthi izikolo zithole imali yokuthenga ezikufunayo.
Kudingakala ama-sanitizer, amasepo okugeza izandla, amapendo kumaki social distancing, ama disinfectants lokunye okunjalo ukuthi izikolo zivule ukuze sivikele umkhuhlane onalo we-corona. Izinto zonke zona lezi zifuna imali. Izikolo zithola imali ebazalini through the payment of fees. Izikolo lokhu zavalwa ngo-March, abazali bebengabhadali fees. So izikolo ukuthi zi-raise imali yonke yona leyo ukuthi zibe ready, zilungiselele ukuthi izikolo zivulwe kunzima. Anyway, vele izikolo zonke azikabi ngenxa yesizathu sona leso.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Richard Moyo, umbalisi ohlala kobulawayo ofundisa esikolo se-Robert Sinyoka.
Yamazi nxa engekho isikolo asivulwa. So siyavula ngemandi ukuthi kuyahamba kuthini khona apha sikwazi esigabeni sona leso. So besenthe ngabona ukhansila ngathi ngimlethele lolu hlupho ukuthi mhlawumbe ayesicelela phambili khona ukuthi umgodi wafo siyawucela ukuthi ube khona kuleyisi sigaba khonapha esikolo. Isikolo sikhona apha yiperi ebheni. Ngokwethu nxa siyiperi ebheni kasifani labantu labana bangani. Uhlupho olukhona ngale lohlupho olukhona ngapha lwehlukile olwethu ngathi ngalilukhulu. So besicela ukuthi khonoko okukhulunywa ngokusanitize abonakala ukuthi kwenziwe konke, abantwana bagqoke amamaski, zonke lezi zinto asilazo.
Abazali abaningi bathwele amehlo ngokungenzakala ezikolo. Unkosikazi Evidence Dube olomntwana okumele abuyele esikolo kusasa uthi kuhle ukuthi izikolo zivulwe kodwa indleko zakhona ezifunekayo ziningi kakhulu.
Hayi, sikwamukela ngesihle sibili ukuthi izikolo ziyavulwa. Abantu bethu besebedini ngokuhlala ezindlini kodwa silenkinga. Inkinga esilayo yokuthi khona amafizi akhona they are so exorbitant. Asiboni sizayinelisa ukubhadala. Mina nginje ngisebenza kuhulumende ngihola 5,000 and isikolo umntana nami afunda kiso bathi bafuna 28,000. Ngiyazibuza ukuthi khona esabe siyafika esikolo 28,000 yakhona bese ngitshontshe kobani.
Esinye isifundi uPrince Nyathi uthi ukukhuphuka kwenhlawulo yezifundo kuyabadanisa ngoba abazali kabalamali.
Ngiyajabula uma sizothiwa khona izikolo ziyavulwa, kodwa ke lapho isuka khona zidane zingabantwana besikolo, sizothiwa khona amafizi lawa abe sikhwelele ukuthi khona abazali bethu ngehla ukuthi besibhadalele. Ngoko-ke kwezidanisa ngoba lathi ezisikhangelele ukuthi njengoba sihle isikhathi eside singafundi, kuze kuba khona lokuthi lesike sifundi lathi siqhubeke ukuthi lathi sibe ngabantwana bethu kusaselihle. Ngakho-ke siyacela ukuthi amafizi akhona abazali bethu bayenelise njengabantwana sifuna ukufunda ukuthi lathi sibe sinelise.
Izikolo zavalwa ngombimbitho lonyaka kusenzelwa ukuvinjwa ukumemetheka komkhuhlane we-COVID. Idolobho lakoBulawayo libhekane lohlupho lwamanzi, njalo izikolo eziningi kazilamanzi lokunye okumele kusetshenziswe ukwenzela ukuthi abantu bengathelelani umkhuhlane we-COVID-19. Ngimele iStudio 7 yakoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Udaba olufanayo, ababalisi bathi kabahambi ezikolo kusasa ngenxa yokuthi uhulumende kakhuphulanga iholo labo. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Inhlanganiso zababalisi zithi kusobala ukuthi ababalisi abaningi kabayi ezikolo kusasa ngoba bakhonona ngeholo eliphansi. Bazakwenza lokhu loba kule mibiko eyethulwe luhlangothi olubona ngokuqhatsha isebenzi olwe Public Service Commission oluthi luzakhuphula iholo lezisebenzi zonke eZimbabwe. Aluvezanga ukuba iholo lizakhutshulwa ngesilinganiso esinganani. Uhulumende ubika njalo ukuthi usedinga ababalisi abafika inkulungwane eziyisithupha 6,000 zela ukuthi abantwana bafunde kahle ngesikhathi kuvinjwa ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Umqondisi weZimbabwe Teachers Association ZIMTA uSikhwica Mfundo Sifiso Ndlovu uthi ababalisi bakhathele ngeholo eliphansi, ngakho ke kabasoze bahambe ezikolo.
Ababalisi ngokuthela kwabo baphekula ngabayi emsebenzini. Njalo ngizina lathi asilandi labala ukuthi siwakhuthaze ngokuthi baye kumbe bani. Sile ndaba nokuthi uhulumende ngaphangise agcwalise izitshelo zawo ngokuthi bazuze imali ebelayo ukuthi baye emhlobeni.
UNdlovu uthi ababalisi abaningi kabala mali yokugada amabhasi lemichova.
Imali engangokuthi kahle singasikhuluma nxa umbalisi kuthiwa ngabhadaze imali ethi $10 ukuthi agade aye ibhasi ayepika ena endlele ehobele $20 uzahamba ngayo.
Lokhu kusekelwe ngunkosikazi Nokuthula Hlabangana Mpofu okunhlanganiso eye Progressive Teachers Union of Zimbabwe othi kabalaqiniso lokwethulwe yi Public Service Commission.
Lokhu akusenzi sicabanga ukuthi sokuzamele sibe ngabantu abatadazelayo, sesidazazele ukuthi ngemande sizavula.
So thina sidayi thina sifuni cost of living adjustment, thina njenge-PTZ thina sithi sifuna isalari ethengayo. Yona leyana esayikhulumayo ukuthi abasifakele isalari $520 or equivalent nge-bank rate.
Umphathi ntambo kahulumende obona ngezemfundo umnumzana Kane Ginyilitshe Mathema uthi akazilutho ngokubhekane lababalisi. UMathema uthi ziyavulwa izikolo kusasa kulandela ukulungiselela okuphakemeyo okwenziwe nguhulumende.
Sesavula izikolo, abantwana abakuzinga lika grade 7 labaku form 4 bayavula kusasa. Sesilamaviki amabili savule izikolo zalabo abaloba imihloliso ye-Cambridge. Singeke savula izikolo singazilungisanga okufunakalayo. Lisibone ngani sizinyamazana ezivula izikolo singanaki okufunwa ngabantu. Okwababalisi ngakungatshelwa ukuba balenkinga. Kayisithi sodwa esivula izikolo.
What's happening in other countries? Are we the only country that is open school?
Umnumzana Jafet Moyo unobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions uthi kumele uhulumende alungisise uhlupho lwezisebenzi.
Nxa abantu kufanele kube yibo ababamba ke amahofisi kahulumende, kungaba ku-public service, kungaba ezikolo, endaweni ezithize kuma-institutions, bengasenelisi kuya emsebenzini. Ngubani manje ke ozabamba ke umsebenzi kahulumende?
Unkosikazi Sibona Kuhle Xaba, isakhamuzi seNjube koBulawayo esilomntwana okumele ayefunda kwesinye isikolo edolobheni leli, uthi kuyabakhathaza kakhulu nxa ababalisi bengasoze bahambe ezikolo kusasa.
Isituation yangikhona kayiyenzi, abantwana batshona besiyadinga amanzi angithi. Njalo lapho abadinga khona amanzi kukhatshana, njalo kusemgodini kuyalayinelwa babeyaleti. So mina ngibona kungcono ukuthi kungabe abantwana bahambe esikolo. Esikolo at least kungcono kulama ama jojo tengi bakwanisa ukuthela besithi council abantwana bachona bese esikolo benga attracta ezinye izinto ezingabaphambanisa ezinjengokuthi i girl child yakwanisa ukuzithwala ngenxa yakho nalokho amanzi ukuze umntwana aphumelele kumele ahambe esikolo
akwaziwa okuza kwenzakala esikolo njengoba ababalisi bechaya phansi ngenduku besithi kababuyele esikolo uhulumende la esithi uyazama ukulungisa konke ubhekane lababalisi lezifundi ngimele e studio 7 ngise Harare ngingu Mavis Gama.
Abanye abantu abathi kumele unkosazana Thokozani Khuphe lo mnumzana Nelson Chamisa bakhumisane umlotha ukwenzela ukuthi basuse ibandla lezanu PF embusweni. Kodwa kulabanye abathi uma Khuphe noChamisa ababanga umanyano owe-MDC Alliance bangeke basebenza bonke kwezombangazwe. Abantu abaphendule umbuzo othi kumele abantu laba benzeni ebulanjini bokuxhumana obe-Facebook kukhasi le-VOA Ndebele baveze imibono etshiyeneyo abanye besithi kumele uChamisa abumbe elakhe ibandla. Ukuthukana kukaMakhuphe loChamisa kwaqala kusanda kubhubha uMorgan Tsvangirai ngomnyaka ka-2018. Abaku-MDCT abaphiwa imvumo umthethwandaba we-Supreme Court ukuthi yibo okumele bakhokhele ibandla leli hathi uChamisa sebethwalise nzima abaku-MDC Alliance. UMakhuphe kukhanya elokhu ethwalele uChamisa ubhulo esithi kathiyane le-MDC Alliance. Ukuze sihlaziye udaba lolu lokuxothiswa kwamalunga e-MDC Alliance kudala lepalamende libandla le-MDCT sixoxele umnumzana Majobana Ncube igqweda elilwela amalungelo kwaZulu umnumzana Edwin Ndlovu okubandla le-MDC Alliance lo mnumzana Dan Moyo okubandla le-MDCT. Uncube usungula lolu daba.
Nxa sikhangela indaba ye-recall okuqakathekileyo yilokho i-recall yenzakala nxa umuntu sekuthiwe kasabelong to a party. So umuntu kufuze ukuthi aqale within iparty yona ngokwayo ngoba iparty lama disciplinary purposes that it goes through wonke umuntu ufuze ukuthi abe subjected to a disciplinary process nxa ukuthi wawuphambanisile engakaxotshwe eparty but ozakunanzelela ukuthi abantu uthola ukuthi abaxotshiwe sokuphuma incwadi eziye parliament eziya ku Minister of Local Government ama internal processes of ama party are being ignored. Which is into engekho emthethweni. Umuntu angeke uphume ukuthi kase yimember yenhlanganiso from the blue without engaging ama internal disciplinary purposes. So it's being abused on that basis ngoba sokutargetwa certain individuals for expulsion or recall.
Babu Edwin Ndlovu.
The alliance yahlanganisa ama parties athile njonga bejayele ukuthi njalo. Ihlanganisela ama parties yiwo angena ekhethweni ngo-2018. Esuka lapho lawo ma parties yavumelana ukuthi ayenze i-Congress bayehlangana babe libandla lilodwa kuthiwa yi-MDC Alliance. Okutho ukuthi ke yilo ke ibandla lethu ke lona lelo. Ikho ke omunye umuntu angeke avuke nje ekuseni athi yena usezibiza ngegama elingayisilo lakhe. So asiyindawo kasitshintshi lutho sizaqhubeka sinjalo kubona labo abaqhubeke ngendlela abakade bevele besebenza beyiyo yona. Lapha abakwenzayo yindlela yokuzama nje ukuthi engxenye bangathola amavoti ngokukhuluma igama elingayisilo labo baziveze e-MDC Alliance. Bona beyi-MDC Thokozani.
Kodwa ke lingenza njalo akusoze kuphambanisa abantu.
Abantu into abayayifunayo bayayazi bafuna i-MDC ekhokhelwa ngobaba uChamisa. Kulogo MDC Alliance kulesandla esilekhanda likaChamisa phakathi. Abantu into abayazi yena leyo into abazabe beyidinga ke kuma-by-elections la azabuya ngoDisemba kusiya ke kukhetho olukhulu oluzaba khona ngo-2023. Ikho ke hayi kakusethusi-ke lokho abafuna ukukwenza kodwa kuyagcwalisa sihlala sikutho ukuthi hhayi laba abantu bayizanu basebenza ezanu p f nxa izethu ngabavumela labo ukuthi barejistere i-MDC Alliance ekhethweni kuzakhanya obala sikile ukuthi hhayi bayizanu
babamoto
i-MDC Alliance bayakhohlwa ukuthi kahle kahle bona baze bafike lapho bafika njani bayakhohlwa ukuthi kahle kahle uChamisa azigcine engu-president yena ngo-2014 waluza i-contest yokuba ngu-secretary general wagcina esengusecretary we policy and research isikhundla esiphansi kakhulu bayakhohlwa ukuthi according to constitution yethu angeke uphombe uvuke ekuseni uthi hayi mina sengu-appointile wena usungu-vice president even when izolo udliwe nge-election ukuthi nguwe manje osuyibhosi yomuntu okudlile izolo umthetho awusebenzi kanjalo so okokuqala abaphoti kumele bananzelele ukuthi umthetho wephathi waphulwa right from the beginning and lana thina sinikezwe i-opportunity yokuthi sikulungise konke lokho of course ma kuyiwa ku-2018 i-alliance yayisi-hijackiwe i-alliance yisivumelwano akusiyo phathi akekho even one ongathi ngo-2018 besiyavota abakuhluleka even e-court ukuprova kunalokhu ku-supreme court ukuthi babe yiphathi
lapha sizwe umnumzana Dan Moyo okubandla le-MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe umnumzana Edwin Ndlovu okubandla le-MDC Alliance elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa lo mnumzana Machobana Ncube igqweda elilwela amalungelo kwaZulu singakangeni kwisigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane umongameli Donald Trump wakwele Melika usekhethe unkosikazi Amy Coney Barrett ukuba athathe isikhundla sikamoyi uJustice Ruth Ginsburg obhubhe ngeviki ephelileyo lokhu kwenzakala ngesikhathi uGinsburg engakangcwatshwa ukhangelele ukuthi unkosikazi Barrett angene esikhundleni lesi loba abakubandla lamademokrasi besithi bekumele umahluli we-supreme court uzathatha isikhundla sikaGinsburg akhethwe sokwenziwe ukhetho lukamongameli ngenyanga ezayo okwamanje sike sizwe ezamasiko namhla kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sigqiba ingxoxo yethu yenkosi yamandebele silobaba umnqondo obanzi magonya ubaba unkululeko gwabalandamade lobaba ubornman khumalo isikhulumele senkosi ubulelani lobhengula khumalo ukhumalo usungula lolu daba
ake ngithinte mthembu ukuthi kukwaba lama food parcels lade siwapha abantu lapha eSouth Africa bekulesifiso ukuthi ngabe sithumela abantu ihlanyelwe ekhaya kodwa izimali besingakangeni kahle kahle kodwa kuzakwenzeka khonoko kuzatrainwa abantu ukuthi bafunde ukulima bafunde ukufuya ukuthi bakwazi ukuyaziphilisa emakhaya ngoba manje uhlupho lukhona olukhulu lapha eSouth Africa mthembu masingakhuluma abantwana ekhaya anti bayancithwa amathuba amaphi amathuba aphiwa abanye abantu babele kudeni abantwana bayeza lapha eGoli bahlupheke eGoli bahlupheka kakhulu bangaphiwa nemsebenzi ngoba bengabantu ababela ngaphandle abanye abalamaphepha bebalekela isimo sekhaya bona laba abantwana kuzazani ukuthi bathola ukufundiswa imisebenzi ethile ukuthi babuyele ekhaya bayekwazi ukuziphilisa asingakhulumi kakhulu nje mthembu ngoba angithi nxa into isasungula kodwa ke ngitshela iqiniso ukuthi amandla onke inkosi wafaka khona bekuthini impilo zabantu bakomthwakazi zibe ngcono akukhethi Plumtree, Chololo, Binga, Beitbridge, Gwanda ubukhosi bakithi abukhethi muntu ukuthi ukhuluma limi bani kodwa ke inhliziyo yenkosi ekuthini impilo zabantu bakomthwakazi zibe ngcono Thembo ngizwana ngisho asilabhajethi kodwa kungusizo bayafaka abanye abantu nje usizo futhi kusiyaqhubeka kusenzeka kuzaba lo mahluko omkhulu empilweni zabantu abethu
yes akuzakakhulu gobalanda ubona ngani inhlelo ongazifisa zisenziwa inkosi yiziphi gobalanda
inkosi mina akangikhangelelanga ukuthi izasenzela lutho inkosi likhanda thina yithi umzimba isitimela kuzosihambe sihoqa umzimba thina abathakazi so abathakazi eseleleni ukuzithandakuza selele ukukhonfyuza ngamapolitiki sekuleke futhi kwehlukaniswa ngamapolitiki ubukhosi kulikhanda komzimba wonke wakomthakazi so sifisa ukuthi inkosi mangakwazi ukuthi nxa ingatholi indlela yokuthi ixhumane lezi nto zonke lezi ngoba i-confusion iqala ezinduleni
ye babumagonya wena ubona ngani inkosi kona manje kumele iyenzeni
engingeke ngakuphendula mfo kamthembuyo ukuthi inkosi izabuyela nini kobulawayo ngokomthwakazi but engingakutshela abalaleli ukuthi akusekude inkosi izabuyela iyehlala komthwakazi kukhona okuthile okusamele ukuthi abantu kuqale kulungiswe andibana ingonyama ihambe iyehlala esihlaleni sayo kobulawayo
hayi ke udaba lwethu luma lapha okwalamhlanje besilobaba uBornman Khumalo isikhu Isikhulumeli senkosi ubulelani lophengula Khumalo, umnumzana Ngqondo Banzi Magonya, lo mnumzana Nkululeko Gwabalanda Made. Asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo. So kwisikhathi sohlelo lwabatsha.
Lingali tshona njani mthwakazi omuhle zimpapo muhle siyadibana njalo kuhlelo lwabatsha igama nguMikeobe namhla kuhlelo sikhangela udaba lokumemetheka komkhuhlane weCOVID-19 elizweni kuhlelo silozenzele endebele womsakazo wesite lapho balenhlelo ezijeneyo ezikhangela udaba lokumemetheka kwalomkhuhlane Zenzele ngiyakwamukela kuhlelo. Yini umbono wakho ngokukhuphuka kwenani labantu abasebe banjwe ngumkhuhlane weCOVID-19 elizweni?
Ngibona ngani emsukwini ezidlulileyo inani labantu ababanjwa ngegciwane leCOVID liyalisehla. Ngishiwa kulamalanga ayathola ukuthi inxenye obulawayo lapho kuya kulabantu abayi 4-5 abatholakala bele gciwane. Even if you look countrywide, the number of abantu abafayo ngoCOVID iyayehla, inumber abantu abatholakala bele gciwane iyayehla. So I think I can safely say ukuthi kona iZimbabwe sizamile kakhulu ukuthi inani labantu abatholakala bele gciwane libe phansi. Njalo liya lisehla ngokuya kwesikhathi.
Ubona ngani umkhuhlane weCOVID-19 usiphazamisile na impilo zabantu elizweni?
Umkhuhlane weCOVID lo wenze kwaba lama lockdown amankampani avala abantu behluleka ukuthi besebenza kwezinye indawo zananzela ukuthi iZimbabwe ilizwe elabantu abaningi abangasebenziyo abaphila ngokuthengisa ezitridini abaphila ngokuyawoda impahla kubo Botswana kubo South Africa bezithengisela ezindlini zabo so ukuvalwa kwamabhoda kuphambanise kakhulu abantu abaningi izikolo kuvaliwe so inhlelo zabantu abasakhulayo abafundayo lo babasebenzayo baphambanise kakhulu baningi abantu ababethola ama scholarship akade kumele beye kubo America kubo India eSouth Africa endaweni ezijeneyo beyefunda abantu laba basenelisi ukuhamba so 2020 abaningi musemoshakele sebezazama ukuthi behambe next year abanye amathuba la sedlulile ready ngoba ama visa expire sekumele beqalise ama processes lawa phansi so kube lama inconvenience amaningi kakhulu
kuyini okumele kwenzakale ukusiza abatsha abalempilo eseziphazanyiswe ngalomkhuhlane njalo uhlelo lwe lockdown
Ngumbuzo onzima kakhulu lokhu ukuthi kuyini okumele kwenziwe ngoba COVID it was not anyone's creation njalo siyazi ukuthi uhulumende wethu akalayo imali eningi besike sezwa ngama stimulus package lani ama projects abatsha but imali zakhona zimali ezincane nje zingatsho lutho so singathi nje it's one of those natural causes that happen and abantu nje kumele bethi pick up their pieces and see where they can start because singakhuluma ngokuthi uhulumende menze lokhu uhulumende kumele yenze lokhu but siyakwazi ukuthi uhulumende kalayo imali yakhona nale ukuthi kwenziwe so singanje abantu bekhangelele ukuthi u-2021 uzaba ngomnyaka ongcono izulu line abantu belime impilo iqhubeke
ciba ingxoxo yethu ngokuphosela amazwi akho okugcina
isikhathi esinengontanga yibo abahamba kakhulu besiyagida besiye ematshwaleni besiye echurchi so kuqakathekile ukuthi kona ontanga bezivikele bephinde bevikele lemuli zabo ngoba siyakwazi sibili ukuthi umkhuhlane lo usakhona loba nje inani labantu ababulawa ngumkhuhlane lo kumbe abagula ngeCOVID lehle kakhulu kodwa ke bakhona abantu abasayigula lo mkhuhlane wevirus
isikhathi yiso esesidliwe nguMangoyi sithanda ukubonga Zenzele Ndebele umsakazo wesite Zulukandaba lingakhohlwa ukuthi sizohlangana ngolwesibili kuhlelo lwabatsha uhlelo The Connection 8-9 pm lapha emsakazweni weStudio 7 Oliver Lisayo ngenjabulo igama lami nguMikeobe sizohlangana ngolwesibili bye bye
Siyabonga kakhulu Mikeobe sike sizwe ke ezokholo lwesiKristu
ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama nguNtungamile Nkomo lamhlanje ngilomfundisi useni Spanda Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje uSihlwa. Ngiyabonga lami ukwamukela uhlelo.
Usiphatheleni namhlanje.
Namhlanje ngikhangele kwabase-Efesu i-chapter nga-6 verse ka-10 sisiya ku-12. Lapha ngifuna ukuthi sinanzelele ukuthi impilo yesiKristu impilo eyokulwa ngaso sonke isikhathi. Ngakho abantu abaningi bakhangelele ngaso sonke isikhathi ukuthi kumele ahambe umfundisi ayethandazelwa engaba loduko. Kodwa ngifuna sibalele ivesi isincedise empilweni lehambeni lethu nxa sihamba singamaKristu. Uthi yena uPaul ebhala lapha kwabase-Efesu, qinani enkosini lasemandleni ayo amakhulu, fakani isihlangu esipheleleyo sikaNkulunkulu ukuze lanelise umelana lamacebo kaSathane, ngoba kasili lenyama legazi kodwa sila lababusi lemibuso kanye lamandla omhlaba lo ogcwele ubunyama. Silwa njalo lamabutho emimoya emibi emibusweni yasemazulwini. Ngakho ngifuna ukuthi okokuqala sinanzelele lokhu ukuthi uPaul uthi yena ekugcineni, qinani enkosini lasemandleni ayo amakhulu. Abantu baye befuna ukuqina kwezinye izinto. Akumelanga uqine kumfundisi, kodwa qina enkosini laselizwini likaNkulunkulu. Akumelanga ukuthi hayi mina ngiqine ukuthi echurchini lebhathi lami sebangigqokise echurchi. Qina enkosini lasezwini likaNkulunkulu. Akumelanga njalo ukuthi wena uqine uthi mina ngile mali kumbe ngifunde kakhulu. Abanye bacina ngokuthi ngimuhle. Konke lokhu kuyedlula. Nxa umuhle uza kuguga ngelinye ilanga labakade bekukhangela bengasakuboni. Nxa kade ule mali, abantu abaningi bacina ngezikhundla emabandleni ukuthi mina ndilesikhundla echurchi. Manje njengoba kathesi amachurchi evaliwe, isikhundla sakho siyabe sisebenzayo. Kodwa nxa uqine enkosini, awusoze uphelelwe ngamandla. Akumelanga mzalwane wami ukuthi nxa uzivikela kuSathane, isihlangu sakho singapheleli. Ukuthi ngapha unyawo lwakho lukuKristu, ngapha olunye unyawo lwakho luphakathi kodaka olunye ongazakulubona. Ngiyangizwa abanye beze bethi uzibani bani engangena ezulwini, lami ngizangena ngihamba ngo-reverse. Akumelanga ukuthi ube yisisekelo somuntu ombhaxa zombili. Nxa uma enkosini, mana enkosini, themba izithembiso zikaNkulunkulu, themba ilizwi lakhe. Manje ngiyathokoza lapho uPaul uyachasisa indaba kumele kube njalo. Iqiniso yileli mzalwane wami olaleleyo, mlaleli wami, kasilwi lenyama kumbe legazi, kutsho ukuthi lapha asilwi lo muntu, kodwa silwa le mimoya esingayiboniyo thina, kodwa limoya yona iyasibona. Njalo limoya iyamesaba umuntu owethemba uNkulunkulu. Nxa leyo moya ungamanga wena kuNkulunkulu, ungamanga phezu kwelizwi lakhe, ungamanga phezu kwegama likaJesu, awusoze uyinqobe. Leyo moya seyanqotshwa nguJesu esiphambanweni. Ngakho wena kumele ume phezu kokunqoba kukaJesu. Yikho kuzayenza ukuthi lawe ube ngumnqobi. UPaul azathi thina singabanqobi abaphezu kokunqoba.
Akuyiphethe mfundisi.
Sesigqiba intshumayelo yethu namhlanje. Ngifuna ukukhuthaza ukuthi ekugcineni kwakho konke sokuthunyayeliwe, sokwenze yonke into, kumele wena ume nta, uqonde, uqine enkosini lasemandleni ayo amakhulu. Asithandazeni. Baba, ngegama likaJesu siyathandaza ukuba qinisa abantu bakho abalaleli lizwi kulabo uNkulunkulu asebehlulwa ngomubi. Baqinise njalo bakhulule phakathi kwamandla esono lemjibila yakho uSathane. Ngegama likaJesu, ngokuzwa izwi lakho abasizakale. Ngegama likaJesu, amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya. Silo mfundisi useNispanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo. Kulabantu abalitshumi lasithupha 16 abahlulwe batholakala bele COVID-19 eZimbabwe kusukana ezimbili ezedluleyo. Ababalisi lezifundi bakhala ngokuswelakala kwamanzi, ama-sanitizers lokunye okuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19 ngesikhathi kulungiselelwa ukuvulwa kwezikolo kusasa. ababalisi lokhu betshaya phansi ngenduku besithi kabayi ezikolo. Kodwa uhulumende uthi zizavulwa izikolo kusasa kwele Zimbabwe. Silugqiba lapha uhlelo lwethu olwanamhlanje oluvalelisayo ngoGibbs Dube ngisithi asihlanganeni ekuseni ngo-6:30 a.m.